lendawo sibili ezimbalwa ezihlaselweyo kumbe ezibe affected ngezulu leli elikwanise ukuna izolo. Ngathi izulu leli liqalise phakathi kobusuku ngama-2 kwaze kwakusa lokhu elingagasanga kumbe lingamanga ukuthi lini. Kwasokusiwa le ndawo lapho abantu izindlu zabo zigcine zisiwa lama-flats ezikhangelele njengoba e-number 3 singathi kusemakhwikha, le-number 1 okuthiwa kuselwendulu, le-Mpumalanga okuthiwa kuse-DRC le-Senderera. Yizindawo esingathi yizo ezimost affected ngama-flats lawo.
Singathi-ke abantu bangaphi khonapha nxa sikhuluma ngokuthi kulo monakalo nje?
Abaningi basusiwe kulezi izindawo ngoba vele bezingasayenzi ukuthi batholakale behlezi kuzo. Bayabuthaniswa endaweni okuthiwa yi-guest house. Yikho lapho abakhona okwakathesi besadingela ukuthi bangahlaliswa ngaphi, besazama njalo ukuthi bancediswe ngendaba yestafu langendaba yamanzi ngoba i-property yabo eningi ihlangane lomonakalo yaba damage yokuthi okunye kwangikhona kabasakwanisi ukuthi baku-recover.
Singathi nxa sukhangela-ke ezokudla lapha pho-ke kukhona ukudla elikucelayo yini kumbe kulabanye abantu asebebanikile?
Ya, thina njenge-ofisi ka-MP sizamile ukuyingeja ama-local authorities, ama-councilor akulezo indawo, okusho ukuthi labo sebeyenze okuthiwa yi-public appeal eyama-donations ku-community ukuthi laba bakwanisa ukuthi labo baphose okuncane bangakwanisa ukuphosa ukuthi sikwanise ukuthi sibadingele something. Kodwa lami ekuseni ngikwanisa ukuthi ngikhulume lo chairman okhangelene ne-Civil Protection Unit, CPU, owalapha e-Wangate District. Wasesithi labo basayenza i-statistics zabo ne-report ukuthi ba-activate i-ofisi yabo enkulu eseHarare ukuthi kwenzakale ukuthi after that report abantu balethwele ukudla through yena leyo i-ministry.
Kodwa-ke okwamanje nxa abantu begcine khona ngale pho badlani?
Ya, yikho engathi okwakathesi kulobunzimanyana ngoba akukabi le proper guarantee yokuthi singathi hayi ukudla kwabo babe kuthola endaweni enje. Yindaba nje yokuthi hayi laba ababefike khonapho labo befuna ukuncedisa labo bafika baphose kumbe bachiye kuncane. Kodwa asikabi le proper system sibili esingathi isikhona eyokuba supplier ngokudla.